umzekeliso weLabor Act chapter 28:01 uyachaza ukuthi nga umuntu ethathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa lapha siyananzelela isizwa kuthiwa ngale kwezobukhosi kulezi sebenzi seziqeda inyanga khona sezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yezobukhosi enale eyiparasitha likahulumende ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ukwavumela bakwenza khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi ingxenye siqhumu zohulumende ekhabane ngezuku ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichili izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole zesele iy'mboni zabo zibhadala amarenti zithenge lokudla kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kusitshona. So ke lo kuthi kuthiwa banike imali ihafu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa ke phele khonokho akuncedisi ngoba bayephule umthetho. So kufanele ukuthi babe ziqinisa ukuthi zisebenzi ziye emsebenzini every day ngokunjalo aziholise iholo lazo ngesikhathi kuzenza ukuthi kabe lokuchozela lokukhona yikho okusifakela iproblem yokuthi zisebenzi asaplani kakuhle le moli zabo lama-budget abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi bajengisele ikhampani lezubukho bajengisele lohulumente ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zasekuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olwezubukho luyasebenza yini kumbe ngabe uhlupho lolu lunganqeno nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kwezubu?
Okuyisenzwa yikuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa izubukho ukuthi ithathe kuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebefisa ukuthi abantu ngokuthwala bathale iy'mota zabo zubukho kuphela kodwa lezo mota bengelaso sebelanda abantu abalemota zabo lamabhasi abo lamakhomba abo asebenze siya kwezinye indawo sebethatha befake ekhampanini yezubukho beqeda beyaholisa abantu vele kuyindlela engahle indlela engahlambulukange naleyo. Uzubukho wawumale nxa ey'khampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu kwawumale iqalithi ngezimoto ezeneleyo ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hhayi abantu beyagada kodwa njalo vele imonopoli into engafalanga abayenzi khona ukuthi bethi bebodwa abavumele ezinye imoto sikhulumane abavumele ezinye imoto zazosebenze ngoba i-competition